umbiko kahulumende wokuthi izisebenzi zakhe zizathola ibonus yazo ngombimbitho omnyaka ozayo usamukelwe ngokuthikaza ngezinye izisebenzi ezithi uhulumende uzama ukuzihuga ngemali le phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, uMnumzana Japhet Moyo uthi izisebenzi zikahulumende bezivele zikhangelele ukuthi leli holo liyeza, kodwa obekungazakali ukuthi uzenelisa yini ukubhadala ngesikhathi leso asikhulumayo.
Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonafide, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwake ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutsho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube ukuhamba amakhampani angazali.
Ingcwethi ecubungela izomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende ukhanya ethembe ukuthola imali evela kumithelo ebhadalwa ngamankampani ekupheleni komnyaka.
Kuzaba nzima kuyena ukuthi uhulumende athole imali, kodwa uyabe sifuna ukuthi abantu bengakhalali imisebenzi khathesi, yikho asethembise bonus next year. Asikubeki njalo ukuthi next year iwo umnyaka wokhetho, so uhulumende uyazama ukuthi abe nje nohulumende oqoqekileyo, kodwa akubona ukuthi uzasebenza nxa kuyukuthi i-economy izaqhubeka ngendlela eyiyo khathesi. Angiboni kwenzakala nxa sikhangele into singathi on the ground khathesi. Uhulumende uyalama-backlog ento ezinjengama-medical aid nokunye angakubhadaliyo ezikwaziyo thina ukuthi nxa sikhangele ukuthi u-February next year uyabe ekhangele ukuthi kuzaba nemali ngo-December no-January amakhampani ebhadali end of year corporate tax yawo.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi iholo lebhonase lilakho ukungaphiwa izisebenzi ngesikhathi esikhulunywayo ngoba uhulumende efuna imali yokuqhuba ukhetho.
Abasoze bayithole ngoba khathesi vele hantsho bayakhalakhala. Uthina Masa yena wayefuna ukwenza i-rationalization ukugqunta labantu abangenamsebenzi abawenza uhulumende, kodwa izanu efiyala imali yakhona bayebeyizize ngaphi ngoba wakathesi akula mali ye antsho besiyazi ukuthi umgaba wathi kwantshintsha i-15 billion imali ikhona, yikho bethenga izimota zokukhankasa bazayizisa abantu bezanu ukuphefu mpozi nxa bedinga imali yokukhankasa lokuthenga amavoti iyazizakala.
Inani lezisebenzi zikahulumende elikhangelele libhonasi lifika inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000. Izisebenzi lezi zithola iholo elifika kumabhiliyoni amathathu ngomnyaka.